Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izilubandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolosihlanu mhlazi ku 22 Mabasa 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ezinye inhlanganiso ezizimeleyo ezicubungula izombusazwe zithi ibandla lezanu PF lilakho kunqoba kukhetho oluzayo lingaqhubeka lithola amanani aphezulu ezigabeni lapho elilosekelo khona.
Kodwa esikubona manje ukuza ndawonye kwabaholi ngaphansi kweqembu leli i-CCC sibona ungathi kuzanikeza kuvusele le nomdlandla omkhulu.
Ukwehla kwesisindo sedola leZimbabwe enqali qhathaniswa le mali yakwamanyamazwe sokubangele ukuthi intengo yokudla ikakhulu isinkwa ikhwele ngesilinganiso esikhulu.
Abalungisa isinkwa sithibona sokumele bakhweze labo isinkwa, kodwa abantu makhaza abasenelisi.
Uhlelo lokubalwa kwabantu olusungulwe izolo luyaqhubeka namuhla elizweni lapho inhlanganiso ezizimeleyo zikhuthaza ukuthi impumela yabo ibe ngeqotho.
Abantu akudingi ukuthi baze babalwe ngamasosha, babalwe ngama-CIO, babalwe ngamapholisa, kodwa bamele babalwe ngendlela vele okufanele kubalwe ngayo abantu okwenzeka umhlaba wonke jikelele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Inhlanganiso ezizimeleyo kanye lengcwethi ezicubungula izombusazwe zithi ibandla lezanu PF lilakho kunqoba kukhetho oluzayo lingaqhubeka lithola amanani aphezulu ezigabeni lapho elilosekelo khona. Inhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ithi ukhetho elwedluleyo lukhomba lokhu okugcizelelwe yingcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Norman Pinduka oyikolijini le-Africa University obesethula impumela yokudingisisa kwakhe ngalolu daba eHarare. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi yecubungula izombusazwe.
Iyahluka mhlawumbe kwabanye abantu nabo abantu sizabona ngokungefani. Uma i-Citizens Coalition for Change ingasebenza ngalendlela inyuse kakhulu amasokisi njalo ibe nabantu abangayilekelela ngezinsiza zokulwa ukhetho, lapha ngikhuluma phecelezi ngama resources, amathuba ayo abukeka emaningi kakhulu ngoba sizakhumbula ukuthi umsakazi into eyiyona ebeyingcindeze enkulu ukuthi iMDC ihluleke ukulwina ukhetho. Kwaba yokuhlukana kwabaholi bayo, yikho lokho nje okwadala ukuthi sibone amandla ayo encipha uma singabheka sisuka la eyaqala khona ukuncintisa okhethweni ngo 2000. Kodwa esikubona manje ukuza ndawonye kwabaholi ngaphansi kweqembu leli i-CCC sibona ungathi kuzanikeza kuvuselele nomdlandla omkhulu kubantu akade belandela amaqembu aphikisa ikakhulu kuseyi-MDC. Izanu PF uma sithanda ukubuka ngokwenza kwayo iyenza okweqembu elethukileyo, ayizethembi engase futhi ikwenze kunyuke kakhulu isimo sodlakela ngoba yilo phela oluvamise vele ukuthi lubasize uma kusiza okhethweni, kube yilo olubalekelelayo ukutshala ukwesaba ebantwini bavote hayi ngoba bevota bekhululekile ngenhliziyo zabo, kodwa bavote bevota besesimeni sokwesaba. Ngoba manje uma ulalelisisa lapha phansi usiya ngezindawo ngezindawo abantu bayakhala kakhulu.
Lo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe obexoxa ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kwesisindo sedola leZimbabwe enqali qathaniswa lemali yakwamanye amazwe sokubangele ukuthi intengo yokudla ikakhulu isinkwa ikhwele ngesilinganiso esiphezulu. Uhulumende uthi idola leZimbabwe enqali qathaniswa ledola leMelika liyisilinganiso esingamadola eZimbabwe alikhulu lengxenye i-150. Kodwa emkambo wensitha idola leMelika lithengwa ngamadola eZimbabwe adlula amakhulu amathathu, $3.50. Lokhu kutsho ukuthi intengo yesinkwa ilokhu iyidola elilodwa leMelika nxa ulithenge emkambo kahulumende, kodwa nxa ulithenge ngowensitha liba ngamadola amabili lamasenti. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Masimba Kutshera.
Umkambo kahulumende uthi yena khathesi imali around 150 Zimbabwean dollars to $1. So sokusitsho ukuthi isinkwa sesinga $2.20 kumbe $2.27. Kodwa umkambo wensitha uthi wona imali isifinyelela kubo 350. So isinkwa silokhe siyi $1. Kodwa okukhona yikuthi ngenxa yokuthi lempi khona ngale e-Ukraine lapho esithola khona i-wheat enengi lapha eZimbabwe, sokusitsho ukuthi intengo siyakhwela. I-Grain Millers Association yakhweza intengo ye-wheat nge-31% last week. So usitsho ukuthi isinkwa laso abalungisa isinkwa sebesithi bona sokumele bakhweze labo isinkwa, kodwa abantu makhaza abasenelisi ukuthi basithenge isinkwa ngentengo leyo sikhona khathesi.
Uhulumende wayeke wafaka imigoqo yokuthi abantu bayenelisa ukuthola i-$50 ngesisindo esingaso sensitha. Ungasitshela ukuthi uhlelo lolu luhamba njani, njalo kuyini okungaba kwabangela ukuthi lungasasebenzi?
Uhlelo lolu lusasekhona sibili, kodwa abantu abanelisa ukuthi bathole leyo mali kumbe esingathi ama-categories angkhona basengabantu abagogekileyo, labantu esingathi aba-elderly kumbe abadala ku-society asebekhulile, yibo alokhe benelisa ukuthi bathole i-$50 leyo besebenzi offshore. Kukhanya njengani sekulabantu abaningi ababethola izimali lezi bezithengisa ku-black market. So uhlelo lulokhe likhona sibili, kodwa seluncedisa kuphela abagogekileyo labona labo asebekhulile.
Ukuze abantu benelise ukuphila bayenzani, kuyini abakuthengayo, njalo ngemali evela ngapi, njengoba kukhanya abantu bekhala ngokungabile mali?
Impilo inzima lapha eZimbabwe. Ngingathi mina i-Consumer Council of Zimbabwe ngabo February bebesithi bona imuli elabantu abangu 6 ibifuna 89,000 RTGS ukuze baphile nje begade ukuthi bahambe emsebenzini lokuthenga engathi ngama-basic. So abantu abaningi sebesenza imisebenzi emibili kumbe emithathu ukuze into zihlangane, kodwa okukhona ukuthi abantu bathwele nzima, bathwele amagabha afuzayo, into azihlangani, umkhonomi awumanga kuhle ukuthi banceda ukuthi abantu baziphilele ngendlela singathi esikhangelela thina. So abantu abaningi bangkhona bayathenga lokhu lalokhu yabethengisa lokwenza nje imisebenzi abanye bangkhona ngabalimi
umnumzana Masimba kutshera ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Uhlelo lokubalwa kwabantu i-census olusungulwe izolo luyaqhubeka lamuhla elizweni lapho inhlanganiso ezizimeleyo zikhuthaza ukuthi impumela ibe ngeqotho engasoze ibangele ukuncitshwa kwezinye izigaba zelizwe amathuba entuthuko alingana lezinye. Idolobho lakoBulawayo landise ukuphikisa impumela leli sithi inani labantu liphezulu kulalelo elande ukuphuma kulolu hlelo. Abanye basola ukuphatheka kwabezomvikela labatsha bebandla leZANU-PF ngobuningi babo kulolu hlelo olwande ukuqutshwa izisebenzi zikahulumende ikakhulu ababalisi. Inhlanganiso yeZimbabwe National Statistics Agency iZimstat eqhuba lolu hlelo ithi ikhuthaza abantu ukuthi bebalwe bonke lemideni yabo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Asisuthisekanga la kancane ngendlela lolu hlelo oluqhutshwa ngakhona ngokuba luqhutshwa sengathi yi-military operation. Kanti lo hlelo lokubala abantu, abantu akudingi ukuthi bazi babalwe ngamasosha, babalwe ngama-CIO, babalwe ngamapholisa, kodwa bamele babalwe ngendlela vele okufanele kubalwe ngayo abantu okwenzeka umhlaba wonke jikelele. Ngoba nxa ngabe kuluhlelo olubonakala lulamasosha kakhulu, lwenza abantu bethuke bacabanga ukuthi mhlawumbe kukhona okunye okwenzakalayo, le mbuzo ezabibuzwa abantu baza kwehluleka ukuthi baza kwesaba ukuthi bayiphendule ngendlela efaneleyo, ngokuba becabanga ukuthi mhlawumbe kukhona ubunhlelo obuthile okunye ukuthile okudingakalayo ukuthi bazakale ngakho, kanti ke yikubalwa kwabantu nje. Ngakho ke hayi kasisuthisekanga luhlelo selusethusa abantu kulokuthi lubaphathe ngendlela njalo lubakhuthaze ngendlela efaneleyo.
Siyananzelela njalo ukuthi kwande ukuba lokuphikisana ngenani labantu ikakhulu edolobheni lakoBulawayo. Kambe kathesi kuyini esingakubona kusenzakala? Njalo liyabona yini kule mpawu ezitshengisa ukuthi uhlelo lolu lungaqhutshwa ngemfanelo?
Vele kakuthembisa ukuthi abantu bazabalwa ngendlela efaneleyo. Kungathi kule njongo vele yokuthi kwezinye indawo kube labantu abalutshwane. Ngivele ngokubona kwami kuza kwenziwa vele khona lokho ngokuba kuyancedisa futhi kuma constituencies. Nxa ngabe sekusabiwa ama constituencies, ibandla libusayo liyabe lifuna ukuthi indawo lezo ezisekela lona zibe labantu abanengi ukuze zibe lama constituencies amanengi. Kanti ke idolobha lakoBulawayo vele lilabantu abanengi kakhulu kulalokho okukhulunywayo lokho uqanjwa bo 500 600,000 isikhuluma ngedolobha lama million abantu. Ngakho ke khona lokho ngibona sengathi kuzabuya kuphume kube yikho okukhona ukuze lezo ndawo zithole imali encane zingathuthuki zihlale zinjalo, kanti ke zeqembe libusayo zibe labantu abanengi ukuze lithole ama constituencies amanengi libe labantu abaningi ephalamende kulalokho eliyikho khona endaweni ezilula ukuthi zilisekele.
Lo ke ngumnumzana Efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekoBulawayo.
Lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje lesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba lakwele South Africa lithi umthethwandaba weLimpopo ufumane isizalwane seZimbabwe uAndrea Imbayaro elecala lokudlwengula lokubulala umlungu kwele South Africa ngomnyaka ka-2014. UImbayaro ubikwa wabaleka wabuyela eZimbabwe ngemva kwesehlakalo lesi, kodwa wasebuyela ngomnyaka ka-2020 lapho abotshwa khona. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi isikhulumeli sedalele eParliamente umnumzana Jacob Mudenda uthi idale kumele likhangelisise imithetho elawula abebutho ukuze bengaziboni belamandla ukwedlula umthetho. Umdenda ubekhuluma ekolijini lezomvikela eleNational Defense University eHarare. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Angibingelele nami kustudio 7. Nami bese ngikhuluma ngendaba yayedudula. Indaba yedudula le abaqala ukuyizwa manje iqale ngo-2018 e-Alexander. Abantu baseZimbabwe labaseMozambique batshaywa kakhulu ngo-2018. Mina ngihlala khona ngase-Alexander, satshaywa saxutshwa khona laphana e-Alexander, sayalala ema-police station. Ngamalanga amathathu uPremier uMakhura wabuya lapha ezokhulumisana labahlali baseAlexander. Yikho lapho kwaqhamuka khona igama elithi Dudula, bethi siyabadudula, betshela yena uPremier ngokwakhe wehlule kuba controlwa. Indaba yakhona yanyathezelwa. Ngicabanga ukuthi uSibanda oloku sikhulumile ama-diaspora uyayazi. So indaba endala abantu bakithi kwabangena kakhulu enkingeni, bathathelwa yonke into, bathathelwa nezindlu, amafoni bathathelwa, indaba yatshayelwa phansi, ayizange ikhulunywe. So iloku itshintshwa, itshintshwa, itshintshwa. Enye into ebengifuna ukwazi ukuthi njengoba sasikhona laphana e-Alexander, ama-CIO aseZimbabwe ayekhona namhlanje akhona ahamba le dudula, yona lekhona idudula akhona, abhadalwa ngubani? Njalo ukuthi besiloku esitshana ngamakhanda nje ithi hayi khona kuthiwa uBhekicele kayazi. UBhekicele kazi kanjani? Ngoba uye ohambela phana uyazi lokuthi u-Elvis ufe kanjani, efelani, uyazi uBhekicele ukuthi bambulaleleni. Akufuni nje ukuthi abantu bebe becatha ngomunye. Siyazi siloku esiyilandelela khona lapha, sinamaloya bezama bezama amaloya kodwa kwehlula bantu ngoba ama-government aphakathi. Kuba bengekho kuba kudala bakhuzwa. Ama-government wonke yakithi neyangapha ama-ruling party akhona baphakathi khona laphana, basishaya kakhulu. Kudala sihlala lapha, mina ngineminyaka ethi 38 years ngihlala khona lapha e-Alexander, kodwa izinto zitshintshe phambi kwethu.
Indaba leyi ezimstats leyi engike ngayibona emaphepheni ukuthi kube le-corruption kulama-sex scandals, kungeniswa abantu ngendlela engayisiyo, into engaqondanga. Njalo kule ndaba ehluphayo eyenze abantu be-Matmoth abaningi la kobulawa nxansizwa, abagogile, ababalisi, abaphila persons with disabilities, abaphila lobugoga, abayenelisanga ukuthi bangeni. Abanye abangenanga kuprogramu ye-census bekuthathwa o-assistant babo abayibo abaqhatshwe nguhulumende bangeniswa bakwatshiywa ababalisi bangkhona abasebenza nama-assistant ababalisi abakhubazekileyo. Now i-corruption on its own iwudivide abantu, isihluku. Sithina sithi-ke nje abantu abangabonywe labanye abagogekileyo sithi thina nxa kuyikuthi-ke singazange sifakwe njengoba singafakwanga, baqhubeke bezivalela bodwa libengasivali futhi asiyigophele elizweni. Njalo futhi asiyo uhulumende okwenzayo, ngoba abafowethu abanye emashonaleni bangenile ngabantu, ikakhulu kithi esindebile ama-officers ale-attitude abasebenza khona ikakhulu esindebile bale-attitude labantu abakhubazekileyo. So yindlela engafanelanga yona le. That's why sisitsho sithi sifunde ezinye izinto siziyenzele. Kodwa ke la uhulumende ulokusilokumblema wa kade sakhuluma ukuthi izinto kumele babone basupervise ukuthi i-quota system ethi iyapractizwa yini ukuze lasienelise ukungena kwezinye inhlelo. Kuyinto ebuhlungu emahlabezulu. Labona laba abantu abasimelayo ku-school psychological services, abe-SPS, yakuthi bakhona abanye abangena emsebenzini yona leyi bemele abantwana abagogekileyo nababalisi abagogekileyo special education abayazi le braille abayazi le sign language. I can give a good example. Nxa sokumele kube lobufakazi bukhona ubufakazi, you can pick them sihambe kwapha bebala I braille umphathe iphepha le braille, cannot even read anything but they stand to stand for us. Nxa sokubuya kukhethwa inhlelo ezinjalo zeze census bahlala ezitulweni bathule zwi aba advocate ukuthi singene phakathi emathebeleleni ungani badawuta ukuthi abantu ababalisi abangaboniyo bayenelise ukufundisa. Isifuna ukuthi kuyi-attitude lokhu kuphele, ikubona bengasifakele ezinhlelo kuyabuya kesi kuze kuzabona bazasikhipha. Akuphele uzinhlelo lokhu ukuncindezela abantu ababalisi abangaboniyo. Nyabo
salibonani basakazi be-Studio 7, linjani impilo? Hayi, mina ngithabise ukuthi i-independence leyenza ke leyo sibona amabandla akithi wonke esibandawonye. Okube kuhle kakhulu, mina kungithabise kakhulu. Okuthi ngabe kuhlala kunje ngibona le mavotini abantu abangeke balo, singavota kuhle kakhulu kakhulu. Kube kuhle sibili ukuthi kwathulisa kwathi zwi elizweni kulalokhu kuhlala abantu bebungathethisana kube ngulo onxatywa njengalaba abaphikisa bona abaphambili bakithi inhlamba. Hayi, kuze kuthi lalaba abantu bangaphandle kwe izwe laba awungeke uze bekhuluma ngenkulumo e-right. Okwabo kuphela bayabephunga ukuthi khafula inkalakatha zenhlamba bephunga ukuthethisa bethethisa. Okungamnandi bakithi, okungamnandi kokuthi uyafika ukuthi abantu bayesabeka.
Sanibonani, sanibonani inkokeli ze-Studio 7 nabalandeli be-Studio 7, ninjani, niyaphila? Eish, hayi, lapha yasilenkinga lapha eZimbabwe, la sinenkinga enkulu kakhulu. Sinenkinga uzwa abantu bekhuluma nge-tribalism. I-tribalism eZimbabwe yaqalwa iZanu. IZanu ithe ukuthatha ilizwe ngo-1980 yabona ukuthi ngapha emathebelele ndikakulabani, yavala amafemu wonke ayekobulawayo yaseHarare. Kathesi iHarare isincane from amashona asegcwele kobulawayo. Ukusukela ku-6th Avenue usuke erenkini usiyafika edrobheni phakathi usiyawudlula, angazi maybe ufike kubo Max Garage khona likugcine ngiyibo abathengisayo ezitaradeni nasemashophu noma yikuphi nje zathola kuba ngabantu basempumalanga. I-tribalism yamaNdebele ikuphi khona lapho? Into enginanzelele kakhulu ama-opposition afanele ayiqapheke. Mina ngiyamangala ama-refugee aseZimbabwe from 1980 kuzofika namhlanje kule 42 years basavedwa bevetela ukuthi babesegangeni babencedisa. Mina kangikuthi thathi njengento eliqiniso ngoba uma sekuseduze lokuthi kuyovodwa bayabakhumbuza ukuthi belile izimali zenu. Angazi umbe bazazithola lo nyaka, kodwa ke enale into mina ngiyibona ngeyinye indlela. Mina ngokwami engikhulumayo manje ngiyibona ngeyinye indlela, aluba kuthiwa ngilawo ama-powers mini government ezibabe benza yisa e-court yokuthi lento iyafana lokuthi bayenza i-corruption oba bribe abantu.
Sanibonani ku-Studio 7, ngiyalibingelela ngegama lenkosi. Siyabonga maliphilile, athi siyaphila. Beyinesicelo lapha esiqiniswa kulo baba ukuthiwa ngu-president u-Emerson Tambutho Mnangagwa ngendawo yakithi yaseLupane. Loyo ndoda lo sicela ukuthi ahambe esigebhela amadamu akithi asagqibelekayo lavuzayo maningi kakhulu. Kulenye laphana emalungu lematama laphana liyavuza laphana egwamba laphana liyavuza laphana ikhona elisebubi. Wazi uSmith wayesenza kahle kakhulu ngoba ayekwazi ukuthi indawo yaseLupane iyadinga amanzi ayilandawo enamanzi amileyo. Maningi kakhulu amadamu engingawabala, kodwa basengabalili amathathu likhona lapha lesemazwideni futhi emalungu lalo lifuna ukuthi ligejwe. Sicela ukuthi esinikeza ikatapila laphana egebhe emadamu akithi lapha eLupane. Inkomo zokuthi zakithi ziyabulawa ngindlala. USmith wayesicabangela kanti lo baba unjani ngempela lo Melipane naye mayizwa le audio. Sicela ukuthi esilungisele amadamu lo Melipane ayinandaba ukuthi ungayiphi iparty, kanti igovernment leyo amadamu yagebhe le akuphi? Ngoba kaSmith la sicela ukuthi esimentelele wona umbe sigebhela amatsha-ke msi ngoba sikhona indawo esifuna khona amadamu. Ngisho lasenyama endlovu lapha amadamu afuneka lapha endaweni yasemakhokhomba selifuna idamu lapha. Sengathi uMnangagwa engakhuluma lo-Obert lapha ongumakhelwane wethu ukuthi esizame ngamadamu.
Studio 7777, ngibingelele awu bacosheli bezindaba nonke jikelele nengingabazi, awu nibahlehle kunamhlanje nje nami ngithi ukuthi ke ayiphilani benkosi niyasakha kundawo ngendawo sonke la isikhona esizwayo lo msakazo bakethi ke hayi namukhijimana kangwenya ngithi ke bengidlulise nami okuncane nako kumelana nomphakathi wasemalayitsha emalayitsha kuwa-10 wa-10 malayitsha village ngaphansi kwesikabhango isport kwesikamgijima awu ngiyakhala bakwethu nako kwi-project kukhona kwe-clinic laphana i-health post bakithi ake nisize umsamari olungileyo ongizwayo hawu bakithi makalahlele itshe sivivaneni bantu benkosi kukhona nathi okuncane esesikuqalile abantu bahambe ibanga elide ukuya emaklinika angakithi 15 kilometers kanjena ogogo nabantwana abantu nabomama abayithwele kubanzima kubalukhuni nabangalahleli abantu bathibusisiwe siphayo kunesamukelayo ngibonge bakithi ngcongoze kini nonke nibahlehle
salibonani ndinjani lonke kustudio 7 ayi ngalizwa liyakhuluma bakithi liyakhala ngezanupief ayi 2023 asikhipheni zanupief bezikhiphele yatshana uyehlulekini ngomakanti wabo lo abamthembileyo bebona ukuthi ukhuluma manga amaesid yawina izanupief izanupief yade ngakaziwini umakanti wezathi izanupief yawina izawina amavoti wona la futhi ukuthi wawina ukuthi kutheni yona ingakaziwine vele umakanti wabo lo umsebenzi omele bemnike wona umakanti wabantu bezanupief special umnangako abantu banyamalala ezimbabwe laphana kulabo itaida mara kathesa kuyazi ukuthi baya waye bengathi umakanti waprofit into ezifana lazenezo ukuthi abantu abanyamalalayo bangaphi ekeli kubeleko profita lokuthi umnangako uyawina amafota hayi kubeleko sithela manga ezanupief yawina loko katshele nako lokwamanga lo
ngiyabonga studio 7 ithuba lokungipha lami mpawulo kustudio 7 ngiyabonga kakhulu hayi lami zama ukuthi ngichathekele abanye abantu izinto nje abangazaziyo abangaziboniyo ngiyabonga studio 7 ithuba lokungipha lami
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden uselaye uhulumende wakhe ukuthi aphathise ele Ukraine ngenja imali ezidinga kakhulu angamachumi ayithoba minwembili i-$800 million eyozomvikela. Imali le izathenga izikhali ezokuvikela ilizwe kubutho leRussia elihlasele leli lizwe. Sikhuluma nje umongameli wele Russia ubikwa itshele ibutho lakhe ukuthi lingangeni ngamandla kwenye inkampani yensimbi okucathe khona abantu makhaza lebutho leUkraine eselisinde ekubhonjweni kwedolobho lonke ele Mariupol. Sixoxe lolandela izombusazo wele Melika umnumzana Jerry Twala Jackson ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukhona ukwethusela ele Melika ukwenziwe ngele Russia ukuthi lingaqhubekele Melika lihambisa izikhali kwele Ukraine lizazisola. Ubona ngani lingathatha nyathelo bani? Kwenzakala yini ukuthi lihlasele kumbe yizo izikhali zonezi eziyaba zihanjiswa kwele Ukraine?
Eh lokho kangibone kuyikwethusela ke okwenziwa yilizikazi lase Russia lapha. Nxa bengathi bethi bona izwe kaze yamelika lingaqhubeka lilokhu lisekela ele Ukraine libanikeza izikhali lizazisola. Lokho mpela kungaba lempumelelo embi ngoba njengoba ngishilo ekuqaleni izokazi le lase Russia kale thuseli likhuluma lisenza.
Manje ngokubona kwakho injongo ye Russia ingaba ikuthatha ilizwe lonke le Ukraine yini njengoba sike sabona bezama ukuhlasela lesigodlo sakhona iKiev kodwa kungani kwehlule.
Xa sikhangela izenzakalo ezenzakala khona phana nje ngibona ngathi kungenzeka ukuba iRussia icine isithethe izwe lonke lase Ukraine singakhohlwa phela ukuthi ke kahle kahle ndleleli yilizwe nje linye kulama Russians amaningi kakhulu eUkraine kulama Ukrainians amaningi kakhulu ngase Russia ngabantu nje okufanele ukuthi ngabe kuyaphiliswana nje baphile in harmony hayi ubudlongdlobo lobo okwenzakalayo kodwa ke ngibona ngathi kuyalapha ekuthini umnumzana uPutin ungumongameli waseRussia bazagcina belithethe izwe lonke laseUkraine.
Umnumzana Jerry Twala Jackson ngolandela izombusazwe welemelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseOhio ngapha kwelemelika. Si lingakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ezinye inhlanganiso ezizimeleyo ezicubungula ezombusazwe zithi ibandla lezanu PF lilakho ukunqoba kukhetho oluzayo. Ukwehla kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lemali yakwamanye amazwe sokubangele ukuthi intengo yokudla ikakhulu isinkwa ikhwele. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Libe lempela sonto elithukela.